Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 30 kuNtulikazi 2024 ngokepstube. Endabeni zethu namhlanje.
Isaqinile kakhulu indlalisa abalimaza abantwana okuyinto elimaza ukukhula kwabo lokho kuthiwa i-standard growth ivuye njalo ilimaze ukukhula kwengqondo zabo.
Inhlanganiso ye-UNICEF ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayisithupha asezansi yezwekazi le-Africa alabantwana bahlaselwe isimo esibi sendlala.
Sithanda ukubonga for i-appointment ka-National Team Coach. Yes, imbali yakhe sisadingisisa thina abanye ukuthi sibe kwazi ukuthi injani inhlobo kangakanani.
Selo mqeqeshi omutsha iqembu leZimbabwe Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngokunakekelwa kwabantwana emhlabeni jikelele ephansi komanyano we-United Nations e-UNICEF ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayisithupha asezansi yezwekazi le-Africa alabantwana bahlaselwe yisimo sendlala esibangelwa yikuswela ukudla okweneleyo njalo okwakha umzimba i-severe acute malnutrition. Lokhu kufaka abantwana laba engozini yemikhuhlane ebangelwa yindlala. Isikhulumeli salinhlanganiso eMpumalanga laseZansi ye-Afrika, u-Etleva Gadili, wazise ukuba eZimbabwe, Botswana, Zambia, Malawi, Namibia laseLesotho, kulabantwana abazinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu, 270,000, abakulesi simo. Uthe njalo emazweni athi eZimbabwe, Lesotho, Namibia, Zambia laseMalawi, abantwana ababhekane lendlala bedlula izigidi eziyisikhombisa, 7.4 million. Ngenyanga edluleyo i-UNICEF yazise ukuthi abantwana ababhekane lendlala enkulu eZimbabwe bedlula ingxenye yesigidi 580,000. EZimbabwe yonke kulabantu abayizigidi eziyisitshiyangalolunye 9 million abahlaselwe yindlala njalo abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. UNtukameli Khomo owe-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso emela abathengi ye-National Consumer Rights Association, umnumzana ebhedlela Ncube.
Isimo sendlala sikhulu kakhulu, ikakhulu kulabo abasakhulayo abantwana, lokho kuthiwa yi-child hunger. Lanxa kukhona ukudla osokufinyelela ebantwini okuvela kuhulumende, lokuvela enhlanganisweni ezizimeleyo, akukeneli lokho kudla, kusesekulutshwane kakhulu. Ngakho-ke isaqinile kakhulu indlalisa abalimaza abantwana, okuyinto elimaza ukukhula kwabo, lokho kuthiwa yi-standard growth, ibuye njalo ilimaze ukukhula kwengqondo zabo. Kusenza ukuthi bangakhali phezukolo nendaweni ezihlukahlukeneyo ukuzadinga ukusebenza kwengqondo ngokuba ukudla isikho kokukhulisa nje umzimba kodwa kwakha ingqondo kuyihlakaniphise njalo. Ngakho ke nxa kungazuzakali kuyamlimaza umntwana esemdala angasenelisi ukondla kahle abantu bakhe ngokuhlakanipha kwengqondo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi uhulumende lalabo abanye abalokudla bafinyelele ngokuphangisa ebantwini basize abantwana.
Ukudula kwezinto kumbe ukonakala komnotho ungathi kulomthelela bani kuloludaba?
Kuyancedisana lonyaka ukuswelakala kokudla lokudula kokudla. Ukudla eZimbabwe kuyadula kakhulu. Ungakhangela indlela iWorld Bank lezinye inhlanganiso eziveza ngakhona ukudula kokudla emazweni ahlukahlukeneyo. Sihamba phambili njengelizwe leZimbabwe. Ngakho-ke lanxa isimo sisihle, lanxa sivunile, ukudla vele kuyadula eZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. Kuyinto edinga ukulungiswa yona leyo. Kanti-ke lonyaka okwenze kwaba nzima kakhulu, kwaba lukhuni, okwedlula lokho esikujwayeleyo yokuthi ukudla kuyasilela vele. Nxa kusilela ukudla kuye intengo yakho iyakhwela. Ngakho-ke abantu abavunanga kabazuzanga lutho, kanti-ke lalabo ababe belayo imali kabakwazi ukuthi bakuthenga ukudla ngoba kuyadula. Kodwa-ke iningi labantu futhi kugcwele ubuyanga, kabenelisa ukuthi bakuthenga ukudla. Ziyancedisana-ke lezo zinto zenza impilo ibe nzima kakhulu.
Uphenyo olwenziwe yiZimstars luveza ukuthi isabelo seMathebelele North yiso esilabantwana abanengi abehluleka ukukhula kuhle ngoba beswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba. Kuyini okungenziwa?
Indlela yokuvimbela ukungakhuli ngendlela efaneleyo lokho kuthiwa yi-standard growth ukuthi kube lokudla okwaneleyo okwakha umzimba. Nxa sikhuluma nge-food security kasikhulumi ngokuthi kuhambe amasaka lamasaka omumba amabele. Kakwakhi mzimba lokho, kudingeka kube khona konke okwakha umzimba. Ngakho ke lapho abancedisayo uhulumende akumele akwazi ukuthi umuntu kadli mabele wodwa angawadla agcwalisa isisu kodwa umzimba usale ucikizeka usifa kungabi lalutho olumsizayo. Ngakho ke kudingakalayo ukuhambisa ukudla okwakha umzimba kwanele umuntu adle ngendlela faneleyo ikakhulu abantwana ngoba bayalimala kakhulu kakhulu ngokudla okungenelanga kumbe ukudla okungakhi mzini.
UMnumzana Evidlela Ncube umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association bexoxa ecingweni loNtungameli Gomo weStudio 7. Kuthakazelelwa uhlelo oluthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Africa olweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative olwesolweni se iminyaka elithumi lwasungulwa ngowayengumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama. Abakuhlelo lolu kwamanje base-Washington DC okwensukwana lapho bagqiba khona izifundo zabo kulandela ukuyafundela okwehlukeneyo emakolitshini emfundo yaphezulu ezabelweni phose zonke zeMelika. Utabuka Ncube weStudio 7 uxoxa lomunye wabatsha abasemhlanganweni lo, unkosi khona Blessmos Banda.
Fundise kabanzi ngokuthi singabaholi yiziphi impawu okumele sibe lazo njalo iwaphi amano lamakhono okumele ukuthi sizame ukusebenzela ngokulangazelela ukuthi sibe lawo ukwenzela ukuthi sikwanise ukuhola abantu ngobuqotho. Sifundise kakhulu nje ngendlela nje ezehlukehlukaneyo ezokuhola izabelo esiphuma kizo. Njalo sifunde kabanzi ngokuthi singakha njani ubudlelwane labanye abantu. Besifunda kakhulu sikhangelele ukuthenini ma ukhangele ukwenza ulutho olenhloso yokuguqula impilo zabantu angeke ulwenze uwedwa. Kuyadingeka ukuthi uxhumane labanye abantu abangakuncedisa ukuthi iphupho lakho lifezeke.
Umsebenzi wakho ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu ngalesi sikhathi sibona kulokuguquka komkhathi i-climate change esiphazamise izinto eziningi kakhulu. Yikuyini obona okubone kusenziwa lapha eMelika obona sengathi kuzaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wakho ekhaya?
Yebo, umsebenzi wami uyathinta kakhulu udaba lokuguquka kwesimo somkhathi phecelezi climate change. Ekakhulu sikhangele ukuguquka kwesimo sokuna kwezulu. Izulu lokhe lisanda lisiba lincane ezabelweni zakithi, njalo izabelo zakithi eziningi ziphila ngokulima amasimu ezilawo ukuze zithole ukudla ukuthi lokho kuselezene lesokuthengisa abantwana bahambe ezikolo kubhadale lezinye indleko. Kodwa ngenxa yesimo sokuguquka komkhathi izulu selele lutshwane kakhulu okwenza ukuthi kulima kube nzima. So engathi ngifunde kakhulu lapha indlela abantu balapha eMelika abasebenzisa ngayo ukuchwaninga phecelezi research ekulweni lalesi simo sokuguquka komkhathi ya climate change.
Selisemhlanganweni wokugqiba lolu hlelo owe summit, yikwini okukhangelele ukuthi kungaba kuphuma kule summit?
Umhlangano lo umqwa kakhulu msakazi ngoba usipha ithuba lokuhlanganyela labaholi abatsha abavela emazweni phose angafika amachumi amane lesishiyagalolunye kwele Africa. Lokhu kusipha ithuba elihle kakhulu elokwakha ubudlelwane esingabusebenzisa ekusebenzeni kwethu sisiya phambili singabaholi be-Africa. Njalo kusipha ithuba lokuxoxisana singabaholi abatsha be-Africa ngamano kumbe amasu esingawabumba ekubhekaneni kwethu le nkinga esilazo kwele Africa.
Unkosi khona Blessmos Banda ngumqondisi wenhlanganiso i-Institute for Research, Advocacy and Development. Besicingweni loTabuka Ncube weStudio 7, Washington DC. Sikasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika uba kulabantu abaningi abatshengisela emigwaqweni becothoza impumelo yokhetho okunqobe khona umnumzana Nicolas Maduro khona ngale kweleVenezuela. Abaphikisayo abakhokhelwa ngumnumzana Edmundo Gonzalez bathi banqobe uMaduro ukhetho lolu, bathi balobuphazi obuveza impumela yokhetho lolu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba eleMorocco namhla likhulule intatheli zindaba ezintathu ebesezihlale entilongweni kwesikhathi eside ezatholakala zilamacala ukwephula imithetho yezamacansi. Weziphathelene lezemelika osaphethe isikhundla somqondisi wogadwa lwamapholisa asebenza nsida elemelika lwe-Secret Service umnumzana Ronald Rowe utshele iphelamende yalelilizwe namhla ukuthi uzwe efikelwa lihlazo elikhulu ngokwehluleka kogadwa lwakhe ukwenqabelwa ukudutyulwa kukamnumzana Donald Trump ngowesilisa owazama ukumbulala ngesikhathi ekhankasela ukhetho ePennsylvania mhlaka 13 kulenyanga. Esipha ubufakazi bakhe phambi kwedidaleleli, uRowe uthe amapholisa akhe enza iphutha ayengafanelanga alenze, waphinde wasola amapholisa esigaba sePennsylvania City lawo ehluleka ukupha iSecret Service imininingwana egcweleleyo eyayilakho ukwenqabela lesisehlakalo lesi. Umsekeli kamqondisi wogatsha lwe-FBI umnumzana Paul Abate laye uphe ubufakazi bakhe watshela leli dali ukuthi umsolwa owadutshulwa wafa ukanya wayezonda amajuda labantu bokuza. Kusenjalo lokhe lusemlonyeni yabaningi udaba olwethulwe ngumongameli walemelika umnumzana Joe Biden izolo, yena othe kumele kuguqulwe indlela abehlulele benkantolo ye-Supreme Court abasebenza ngayo njalo abehluleli laba bevunyelwe ukuphatha izikhundla zabo okweminyaka elithumi lasitshiyangalombili 18 kuphela, hatshi okwempilo zabo zonke njengalokhu okwenzakalayo okwamanje. Untukamelinkomo we-Studio 7 uxoxe ngalolu daba lolandela lezombusazwe esemelika umnumzana Tim Murigayi.
I-proposal le efakwe ngumongameli welizwe uBiden is admirable and besokuhlale isikhathi esiningi abantu bekhuluma ngakho, ngoba siyakwazi ukuthi i-Supreme Court, i-White House lapho kuhlala khona umongameli, lama-instruments e-White House le-Congress yibo ngathiwa bahambisa indaba zelizwe lapha bengama-overseer of the constitutional mandate elizwe. So i-Supreme Court kumele ibe free and fair, ilandela umthetho owafakwa yi-Constitution of the United States. But siyabona ukuthi kathesi kungathiwa kulama-judge amaningi for the Republican Party, so bona ngathiwa sebefaka imthetho ehambelana with what the Republican agenda is. Singakhangela umthetho welizwe uthi wona they should be free and fair and impartial, but kathesi ngathiwa sebehamba leqembu labo ele-Republican Party. So i-proposal lezi ezokuthi ama-judge kumele abe lama-term limits, I think into ebongekayo, ngoba siyakwazi ukuthi umuntu ma ekwazi ukuthi is a lifetime appointment, vele akasoza yenze intando zabantu, uzayenza okwakhe akufunayo.
Iphalamende ubona ipasisa yini linguquko?
Ama proposal lawa afakiweyo angiboni mina ipasa, ngoba siyabazi ukuthi iCongress that is divided. Ama Democrats they are leading by thin margin in the Senate, lama Republicans lawa they are leading by thin margin in the House. So ukuthi bahlangane bazwisisane ngendaba lezi angiboni in the next 6 months, but maybe in the future. So i-proposal yona leyi ekamongameli uBiden might be debated, but ukuthi kube le bill sibili elizatshintsha into sikhuluma ngazo angikuboni ngoba ama Republicans right now are winning lama Supreme Court judge akhona in terms of their agenda abayifuna kuyifaka bona and uTrump ngiyowafaka two judges I'm thinking yeah Justice Kavanaugh lo mama lwano angenayo so the majority katesi is 6 Republican judges and 3 Democrats. So ama issues ama nengi for the Republican Party. Ayabe pasiswa nje hii Supreme Court. So ay, siyabe sikhangile nje. Sometimes you never know ukuthi kumbeni abantu laba sebe khangile ukuthi the future might be better with a more balanced court than just one-sided.
Umnumzana Tim Ringayi ulandele zombusazo weMelika wexoxa lontuka Milkomo Studio 7 eseOhio. Kunapa kwele Melika. Kusigaba sabatsha ngesikhathi eZimbabwe labadlali abasikhombisa kuphela emdlalweni yama Olympic Games kwele France abatsha bathi lokhu kuveza ukungaqutshwa kahle kwezemidlalo elizweni. Kulezi nsuku iqembu lelizwe elenguqu elama Warriors lidlala imidlalo yalo kwele South Africa ngenxa yokuswelakala kwenkundla zemidlalo eZimbabwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abatsha bathi ukuswelakala kwenkundla zakulezi nsuku zokudlalela imidlalo eyehlukeneyo ukwenza ukuba kube nzima ukuba abadabuka eZimbabwe bencintisane labanye abadlali. Imidlalo efana lenguqu ayila nkundla zakulezi nsuku ezivunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni jikelele, ukuthi inkundla zemidlalo efana lokugijima, i-tennis, basketball, cricket, volleyball lokunye zisimeni esibi kakhulu. Abatsha bathi lokhu kuphazamisa imizamo yabo yokuthola imali ephiwa amanye amazwe eyokuzilibazisa kanye lokuvuselela inkundla zemidlalo. Omunye owake wadlala umdlalo wekhilikithi uDumisani Mankunzini uthi kuyaphazamisa ukuswelakala kwenkundla zemidlalo zaphezulu.
Ukanti ke lapha ekhaya eZimbabwe abadlali kuma grounds wona lawo amahle alungiswe kuhle, ungakhangela nje ncanga utshela mina njengomuntu owadlalayo umdlalo imidlalo leyi at a professional level, ngokuthi utshengisa ukuthi kwakhona kuba nzima kakhulu ukuthi nxa ungajayelanga ukudlala ema ground alungiswe kahle amahle ale infrastructure enhle yonke into ilungiswe kuhle, kuba nzima nxa usiyadlala ema ground asevele elungiswe khona okuthiyana kodwa vele kuyaphambanisa i-performance yakho. Uzabona into zebekhitshwa sithi ya abantu bezimbabwe abadlali kuhle abayenzi kuhle.
Lokhu kusekelwe nguJerry Zingwevu owake wadlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-2002.
Kule midlalo efana labo ukubhutsha asomdlalo nje okuthi umuntu engawufunda esekhulile ufuna indawo zakhona labaqeqeshi bakhona abakwazi indlela ezintsha ezakhathesi ezokuqeqesha umdlalo njengokubhukutsha.
Osakhulayo uDelicious Mathuthu uvumezana noZingwevu.
Ngasikhangele inkundla zethu ngapha ezokuzilolonga zikhatshana kakhulu zisalele emuva nxa sikompeya lelokhu zenza ama-Olympics and umdlalo osuka ngapha eZimbabwe nxa sifika ngikhona ngale kuma-Olympics kule kungenzeka ukuthi umuntu ephuke.
Oloba imidlalo yenguqu ubuhle benkosi Ncube uthi kumele uhulumende aphange alungise indawo zokudlalela imidlalo esithi isithembiso somphathintambo kahulumende obona ngezemidlalo unkosikazi Cassie Coventry esokulungiswa kwenkundla zemidlalo kumele sifezeke.
If ngingaba lithuba lokuhlangana laye ngimbuzo engilawo ukuba asazise ukuthi yiphi imigomo ahlangana layo.
Kodwa umsekeli womphathintambo wezemidlalo unkosikazi Emily Jesaya uthi uhulumende uyakwazi okudingwa ngabatsha kwezemidlalo.
There are a number of ongoing projects of infrastructure upgrade of the sports facilities across sporting disciplines.
Ugatsha lwezemidlalo lwenza okuningi. Ziningi inkundla esizilungisayo ezigoqela inkundla ye-National Sports Stadium. Siphiwa imali kusikhwama sikahulumende labosomabhizinisi abazimeleyo. Sizimisele ukuba kungabi le ndawo loba umuntu osalela emuva.
Unkosikazi Coventry wathembisa ukuba inkundla zemidlalo ezigoqela e-National Sports Stadium ziyabe sezivuselelwe kufika uNhlangula lonyaka, kodwa akulalutho oselenziwe kuze kube lanamhlanje ngoba iqembu lengukuku eLeorias lokhe lidlala imidlalo yalo kwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala kuqembu lengezi Platinum lele Dynamos azamela eZimbabwe kumncintiswano weConfederations of African Football CAF. Amaqembu la akhangelelwe ukuba azadlala imidlalo yawo eZambia lakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lelo umqeqeshi omutsha iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisane labalandeli bakanobhutshuzwayo mayelana lokuqhutshwa lokuqhatshwa kukaMichael Ness isizalwane sakwale Germany.
Abalandeli bomdlalo wenguqu sebeveze imibono ehlukeneyo phezu kombiko okhutshwe inhlanganiso yeZimbabwe Football Association namhla omayelana lokuba iqembu lama-Warriors lelilo mqeqeshi omutsha. Umnikazi weqembu elidlala kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi mhlawumbe uNisi uzalandela enyaweni zikamuyi uReinhard Fabisch laye wayeyisizalwane selizwe leGermany.
Sithanda ukubonga for i-appointment ka-National Team Coach. Yes, imbali yakhe sisadingisisa thina ukuthi sibe kwazi ukuthi injani inhlobo kangakanani, but iZimbabwe has always had a good relations le Germany. Remembering the late Reinhard Fabisch, sicabange njalo uPagels and ama developmental schemes wachiwa set up, so asibe nethemba lokuthi bamnike ibanga elide lokuthi abe ngumqeqeshi weqembu elikhulu.
Intatheli izindaba ezemidlalo uFortune Mbele yena uthi okungamphathi kuhle ukuthi akucace ukuba uNisi useke waphumelela phambilini emsebenzini wokuqeqesha.
Kwetsho okutsha futhi for the same campaign, kuyini okutsha azakuletha? But sizaphonga umnika i-benefit of the doubt, but mina CV akayingimpresi because lapho akhotha khona vele kakazawine lutho. But akunzima sazi ukhotha isikhatha kuphela ngokuthi kuthiwa une-UEFA Pro or UEFA what.
Umlandeli womdlalo wenguqu uDingilizwe Mgwenya laye uthi nxa ekhangela imbali kaNisi uthola ngani akusiye umuntu ongakhokhela iqembu leZimbabwe lichaye libhuqe amanye amaqembu.
Uma ngimlandelela imbali yakhe lo coach, ucoach lo uku-administrative work kakhulu esingase sikusho ukuthi usebenza kakhulu ema-ofisini. I-team yethu njengamanje bengicabanga ukuthi idinga umuntu ozoyenza i-dirty work on the ground, and lo muntu most preferable bekungaba ngumuntu ongaba ku-local scene ngoba most of our players they play locally. Ngoba ngibona ngathi umsebenzi wakhe uzomandela considering yena i-experience yakhe simbona lapho kade ehlala boma 1 year kuboseshelezi kanjalo.
Omunye njalo umlandeli womdlalo wenguqu umncedisi Mlambo laye uthi akumphathi kuhle ukuqhathwa komqeqeshi obuya phandle.
Njengoba eminyakeni edlule sike samiswa emidlalweni indaba leyo ukuthi manje sokuphinda kungani kulethu coach ovelela ngaphandle yako soze kusiphambanise yini phela yilaba futhi ma ungasabalungiselanga kuhle imfanele sabo bayagijima begcwale ndawo yonke nje. Kodwa nje I think nje kumele siyenze thina laphana ukuthi nithi siqhubeke nabona laba bo-coach bethu ba-local ngoba kuya kube mnandi ukuthi yebumbizilwa ngaphandle kodwa laba basemsebenzini bafuna izimali.
Omunye futhi umlandeli wenguqu uPolite Ndlovu uthi kuba khona kwamqeqeshi omutsha akutsho ukuba sekuzahlekula ilungele iqembu lama-Warriors enkundleni.
Lo Polite Ndlovu ongumunye wabalandeli bomdlalo wenguqu. So lapha Polite sesithola umqeqeshi omutsha elizweni leZimbabwe. U-announce kathesi nje ubona njalo na-appointment le njalo ubona ngani nge-CV yakhe umqeqeshi lowo kukhona yini azaba kuyenza ukuthuthukisa ibhola lethu leZimbabwe?
Ngiyabonga kakhulu. Ya undoda lo khanya ngani ngumuntu ololwazi kwezenguqu ngendlela engibone ngayo bemdescribe ngayo abe-normalization lawo ukuthi hhayi ukhanya ulwazi lwe-African football lulalo kodwa singazi ukuthi ulwazi luzahambelana nama-results yini. Mina uhluphe ngilalo yikuthi sesitshintshe o-coach kaningi-ningi kodwa i-normalization lokhu ifanani. Babebuzwa bebe-under pressure kuphalamenti kathesi ukuthi abalazi ibhola bakaze befike ema-stadium. So le i-appointment asazi whether ngiyokusivala ukuthi sithi hhayi sebezamile baletha umuntu. So asisababuzi ukuthi bona ibhola abalazelanga. Ezimbabweni sesithanda ibhola siyathi hhayi siyakwamukela ukhosi kanike ithuba.
UMichael Nisi uthatha isikhundla ebesiphethwe nguJairo Stapira, ophethe isikhundla lesi ngemva kokuba iqembu like laqeqetshwa nguNorman Mabheza, laye wayethethe leso sikhundla ngemva kokuba sike saphathwa nguBaltimore Brito. UNisi oke wasebenza emazweni abalisayele Rwanda kanye leSouth Africa uthola iqembu leZimbabwe livele liphakathi kwemikhankaso yokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations ngomnyaka ozayo kanye lowe-FIFA 2026 World Cup. Kusenjalo omunye wabadlali abamele ilizwe leZimbabwe kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwa kwele-France, uPaige van der Westhuizen akafinyelelanga ukudlulela kusigaba sesemifinali kumncintiswano we-100 meter freestyle. Loba nje ephuthe ngokuqala emjahweni aphatheke kuwo, uvan der Westhuizen ucine esendaweni yamachumi amabili lanhlanu nxa kukhangelwa isikhathi antsheze ngaso. Kulabadlali abangamachumi amabili lathoba munomunye abangene kumncintiswano we-100 meter freestyle kucele labesifazane. Kusasa uDanielson Cipriano uzancintisa kumjaho we-200 meter backstroke kucele labesilisa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
So isikhathi sabalaleli
Studio 7, sanibonani basakazi bethu abahle nabalandeli beStudio 7 emhlabeni wonke jikelele. Besisacela lisibuzele, igama nguMthembu. Lisibuzele kule embassy elani South Africa ukuthi mabe khuphula ama-passport kanje, bakhuphulela ukuthi bafuna abantu bangathatha ama-passport noma kumbe bafuna abantu bathatha ama-passport, inhloso yabo yini? Asawazi, mhlawumbe basitshele inhloso yabo ukuthi kuyini abakuhlosile, ngoba okusalayo ukuthi sebezagcina bebhekana labantu ngqo.
Studio 7, Studio 7, linjani basakaza abahle? Sizwile ukukhwela kwe-passport lokho kwenziwe ngumnangwagwa. Mina kodwa ngingumnangwagwa abathiwa ngenze so. Nxa kuthiwa siyakha ilizwe, siyazakhela ilizwe, siyalithandazela thina, siyalikhulekela thina, siyalibusa futhi thina. Ngingumnangwagwa mna bangithiwa ngithe umuntu ozothatha i-passport kabuye ne-R500 lamabhokisi amabili omuthi wokukhwehlela lamabhokisi amabili ayama-disprin. Then ngedistrict nangweRupani ibhokisi lamabhokisi ayi-4 lana aqonde ezibhedlela zeRupani, emakliniki eRupani, labenkaya kube njalo, labecholotho kube njalo, labegogo kube njalo, labebhinga kube njalo, labefelakusi kube njalo. Mina ngibathi uyenza into engcono, ambuntu kulo mntu engaphume engaphuzanga i-disprin esibhedlela, ambuntu kulo mntu engaphume engatholanga umuthi wokukhwehlela esibhedlela. Ngibathi kungcono kakhulu kuyalokho ucabangayo lokhu. Lokhu kubonisa sobala ukuthi nguye mpela ayikhokhela abantu bona bana ababulala abantu abayi-20,000 ngombhuqazwe. Yi-ansa yakhona nale.
Baholi nabalandeli bakwaStudio 7, liyaphila. Mina ngisaphilile bantu bakithi. Okhulumayo-ke nguRich Nyoni wazalwa eLupane and Wimbili Ward evillage iMiyati. Bantu bakithi, siyayibona imihlola la emhlabeni bakithi. Kodwa-ke kuyini lokho okwenziwa abantu beZimbabwe? Bethatha ama-passport bezowasebenzisa ngendlela engakusiyo ezweni labanye abantu, bewathengisa ngemali ezingaka. Hayi, siyayibona imihlolo emhlabeni. Bacabanga ukuthi labo bantu ababalandelelayo basebenzaphi, ngoba la e-South Africa kufuneka abantu abanganamaphepha. Manje abantu babhizi baxotshaniswa lapha nalaphayana, bona beza nje nomsangano wabo lo abeza nawo. Kodwa-ke yini lokhu abakwenzayo? Nayo e-South Africa sengiyayiblema, ngoba ivumela abantu bezoshaya umthetho wabo ofile ezweni labo ngapha. Indaba usho ukuthi le nto nje into eyodwa nje kudlalwa ngabantu la emhlabeni la. Hayi, kunzima shame, kunzima kakhulu lokho. Hayi, kunzima shame. Abantu baseZimbabwe njengabathwele nzima kakhulu, angazi bazophephelaphi. Hayi, kunzima, kunzima. Linaba amakhanda amakhulu elisemakhaya ngapha, ake lizame ukubona ukuthi abantu labacabangele yini ekuphetheni.
Studio 7, Studio 7, ninjani? Ngicela iqinisa lokukhulumayo. Hayi, izani nje into nje engacabangi, izani nje into engacabangi straight. Ma abantu bokuthiwa i-passport bazayi-applyela nge-R5,000 bathi laba abantu basebenza kuphi, bahola malini? Into yokuqala, izani wayiyeza kanje ukuthi yangena nge-backdoor. That's why ayinandaba nabantu, uyazi ukuthi laba abantu vele awusibabo, azange bayivotela yona ngoba ingundlovu yaqhwaga lesi studio yasihlala. Vele isenzela lokho ukuthi idle ngenkani, ilindezela abantu njengalokhu isaqhubeka isancindezela abantu.
Laba-ke abalaleli beStudio 7 abasinike imbono yabo. Hayi-ke, isikhathi asavumi namhlanje, kodwa-ke lingakhohlwa i-live talk yalandela namhlanje. Sikhuluma lalabo abakumandela uWashington Fellowship for Young African Leaders. Bolivalisemoyeni ngenjabulo namhlanje ngomthembo osithembayo uGibbs Dube. Lalani-ke i-live talk